mina okwazi kwami ukuthi lokho esimelele isithethi sasenzileyo ukuthi ngona uzaresigna, ngichekile ephaya kuparty kaka-resign, siba kucouncil kaka-resign. Usicelo sesazi ukuthi e-resign as u-deputy mayor and then we take it from there as a party.
Ngubani lapho okhonyayo esigabeni sakoBulawayo nxa inkokheli sithi umnumzana Gambarami kakachiye umsebenzi, kodwa kuzwakala ingani uvotelwe njalo ngamakhansila wabuyela esikhundleni?
Ukuvotela imeeting yakhona ngihambanga kiyo, ngidinga u-provincial spokesperson, I think nguye ozaba ngcono ekukhulumeni indaba yangikhona ngoba mina bengekho. Kodwa mina engikwaziyo from a party position ukuthi yena utshele iparty ukuthi ngona uzaresigna, so sisamelele incwadi yangikhona.
Ngezinye indlela uyavuma ukuthi kuloko ongazwisisani kubandla lakho ngalolu daba?
Hayi, akula ngenxa yokuthi nga uthenga khona nakasoke resign, nga ngithenge ngivumelana nawe. Ngokubona kwami yena uvumile lokhu iparty yangicela ukuthi ekwenze ukuthi uzaresigna njengo-deputy mayor.
Ngalokhu utsho ukuthi lokho okwenzakeleyo kokuvotelwa alikunanzi njengebandla?
Njengoba ngithile mina bengekho, I think u-deputy spokesperson wakuBulawayo ade khona ubethatha ama-notes, I'm told. Angakhulumi laye njengalokho thina engikwaziyo njengomuntu okunational ukuthi samcela ukuthi e-resign. Incwadi yayikahambi ku-city hall ku-council lakithi ngapha e-national yayikafiki, kutsho ukuthi kaka-resign, kakayenzi lokho wacelwa yiphathi.
Udaba solungaphi kathesi olukameya we-Victoria Falls lo we-Chegutu lama-council?
Nxa umuntu esuspendwa, incwadi yangkhona iyahamba ku-National Organizing Committee, yiyo ezababhalela njalo i-confirma ukuthi sebesuspendiwe kumbe abasuspendwanga. So i-province ile-right yokuthi i-suspende abantu laba using i-disciplinary committee, and then after that indaba yangkhona i-confirmwa within 14 days organizing committee. So ise indaba yangkhona in between i-province le-organizing committee.